Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Evans Zininga, osithe indaba ngolimi lwesiTshona, olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso ye-ZEC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende laweSenate ngogwalo lwePreliminary Delimitation Report, njalo ikhangelele ukuqeda lokhu ekupheleni kwayonale inyanga.
Sokufuza ukuthi iripoti liyana ingasuka kuZEC ihambe kumongameli, umongameli ke ebesesiya igazetha ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kuma-wards yila.
Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare, lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even nomuntu umpholisa okhangelane le ndaba yakho nayihluzisisayo, uyabona ukuthi umuntu owaphongukokha abantu.
Uhulumende namhla usungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama-laptops, njalo uvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le koBulawayo. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lePhalamende laweSenate ngogwalo lokwabiwa kwezabelo zokuvotela olwePreliminary Delimitation Report, njalo ikhangelele ukuqeda lokho ekupheleni kwayonale inyanga. Lokhu kuvezwe ngumgcini isihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Chigumba eHarare namhla esamukela ugwalo lolu kumongameli Emmerson Mnangagwa, yena oluphiwe iPhalamende izolo ukuthi laye aluhlole. Umongameli Mnangagwa uthi uzaluhlolisisa kusasa. Omunye wamalunga ekomiti yedale lePhalamende eyakhethwa ukuthi ikhokhele uhlelo lokucubungula lolu gwalo, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukukhangelelwe ukwenzakala ngalolu gwalo kusukela namhla.
Bese bebona ukuthi yiphi elungisekayo bese belungisisa. I-report ayisayiphenduka eParliamenti, eParliamenti sokuphelile, sokwedlule. Nxa ke sisuka kuZEC iyabe sisiyasayinwa kuphela ngumongameli laye, nxa sivela kuZEC kaselamandla ukuthi etsho ulutho, kuyabe sokufuza ukuthi esayine kuphela iqhubekele phambili sokusiyasetshenzwa. IZEC becubungula ke lokho esithe khona ikhe sikubonileyo njengamalunga edale lePhalamende. Bangaqeda ke khonokho bazalungisisa abakulungisisayo, kodwa ababe bekuthilo yikho okuyakube kufuza ukuthi kwenzakale bale final say. Akusayi ndawo sokufuza ukuthi iripoti liyana ingasuka kuZEC ihambe kumongameli, umongameli ke ebesesiya igazetha efake ku-public notice, i-public gazette ukuthi hayi amaboundary amatsha aleli lizwe kuma-constituencies la kuma-wards yila. Abantu ke sebesiyazingenela ukuya campaign, omunye lomunye ekwazi ukuthi yena ukampenela ngaphi. Oseluphelile lolu hlelo sesiyahlangana lokuyakhangelelana lolunye olulandelayo.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lePhalamende obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Owayelipholisa owetheswa icala lokubulala abantu abathathu uJason Mubavi umiswe phambi komthethwandaba namhla eHarare, lapho umantshi anqume ukuthi kudingisiswe ngembiko ethi watshaywa ngamapholisa andubana aphindele edale mhla ka-6 ngenyanga ezayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umnumzana Muvevi ubelokhe esezandleni zamapolisa ngemva kokuba amapolisa ecele idale ngolwesithathu ukuba libavumele ukuthi aqhubeke egcinwe yiwo ukuze awasize ngophenyo lwaloludaba. Phezu kwalelo cala lokubulala abathathu, umnumzana Muvevi wetheswa elinye obikwa walidala esikhathini sangemuva elokubulala lamanye amabili awokufuna ukubulala. Ngaphambilini kokuba ludluliselwe phambili udaba lukamnumzana Muvevi, umnumzana Muvevi wetheswa icala lokubulala abantu abathathu endaweni yeWeza ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela enye inkokheli yezokholo lwesipostori umnumzana Crispin Muvana Karerusine obele minyaka engamachumi ayisithupha lambili 62 yokuzalwa, uinspector Maxwell Hove obele minyaka engamachumi amane lantathu 43 kanye lomnumzana Munashe Mujani obele minyaka engamachumi amabili 20. Ngasikhathi sinye umthethwandaba udlulisele phambili udaba lommeli wesigaba sezengeza West edale lephalamende umnumzana Job Sikhala lokuthi kwethulwe isinqumo kusicelo samagqwetha kahulumende esokuba alethe obunye obufakazi obutsha lona icala lakhe selaqala ukuthoniswa. Igqwetha likamnumzana Sikhala kulolu daba umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
Ukuze saneliswe kuphendula lokho okuthiwe ngufulumende kusicelo sethu, siphikisa kulethwa kobunye ubufakazi ngemva kokuba seluqalile ukuziwa lolu daba lukaJob Sikhala.
Kusenjalo umthethwandaba unqume ukuthi uzalalela ngomvulo ozayo udaba lwabameli bedale lephalamende omnumzana Amos Jibaya loCosta Machingauta labanye abe-Citizens Coalition for Change ababotshwe ebudiliro ngomgqibelo besetheswa icala lokubuthana ngokungekho emthethweni ngenjongo yokufuna uqala udlakela. Umnumzana Wilbert Mandinde elinye lamagqwetha alabo ababotshwa ebudiliro ulandisa kabanzi ngalokho kanye lokuthi bakhathazekile ngase beluphele abakuleli qembu elabotshwayo abalokhe bevalelwe labanye.
However, we will try our best to ensure that we finish with the witness.
Kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi siqede ngabafakazi bomvulo, siphe umthethwandaba ithuba lokuthi ubhe isinqumo kulolu daba.
Esinye isiphathamandla kubandla le-TRC ebesisemthethwandaba lamhla ukuzoxhasa abanye babo uNkosazana Ellen Shiriedenga upha umbono wakhe kulokho okwenzakale emthethwandaba lamhla.
Esikubonileyo ukuthi abantu bethu balokhe behlukuluzwa nxa adusizwa even lomuntu umpholisa okhangelane le ndaba yakhona ayihluzisisayo, uyabona ukuthi ngumuntu owaphonga ukopha abantu njengokhuluma kwakho ukuthi ngabona abantu begqoke izikipa eziyiyelo ngikho ukubabopha. So siyabona nje ukuhlukuluza, njalo sibona ukuthi lo mthethandaba wethu ulokhe uphuza ukulungisisa udaba lolu ngoba sokuthiwa bephenduke ngemandla and njalo siya ukuthi ibheyili lilungelo lomuntu lomuntu and umuntu wonke umele phiwe ibheyili.
Amagqwetha amela ababotshwe ebudililo laba aveze njalo ukuba abathuthisi bakahulumende sebekhalaze ukuthi kulethwe njalo omunye umfakazi u-officer in charge wenkamba yebudililo athi ngokunye okuzakhanyelwa ngumantshi unkosikazi yeukayizuda ngomvulo. Lesi sicelo sethulwe ngokhokhela abathuthisi umnumzana Pardon Dziba ngemva kokuba umfakazi kahulumende uDetective Assistant Inspector George Garawuzibe we-Law and Order Department esephe ubufakazi bakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Stella Rambisa Ichiweshe oyengumculi oludumo ecula imbira kasekho ubhubhe namhla emadabuka kusa emzini wakhe eGambuzuma elidolobheni leHarare. Ubesaziwa ngegama elithi Mbuya Stella, njalo ube leminyaka engamathuma esikhombisa lasikhombisa 77. Umnumzana Nicholas Moyo umqondisi weNational Arts Council of Zimbabwe uthe uMbuya Chiweshe ube lomkhuhlane wemvukuzane yobuchopho brain cancer. Umbuya Chiweshe wanikeza imiklomelo eminengi eyomculo wakhe wembira kwele Zimbabwe kanye lemazweni aphetheya. Imiklomelo le igoqela iBillboard Music Award, iNAMA, NAMA Lifetime Award, leNAMA Legends Award. Kukhangelelwe ukuthi uzabekwa esiqintini seChinyika esigabeni seKoromonzi ngomgqibelo. Ibandla lemthakazi Republic Party selisole kakhulu ibandla elibusayo leZANU PF ngabathi kungahloniphi umthetho njalo bethi leli bandla lenza santando elizweni lincediswa ngamapholisa. Lokhu kubuya ngemva kokutshengisela kwamalunga eZANU PF kuliviki esithi asekela abathengisa emgwaqweni lewedolobho lakoBulawayo okungaphandle komthetho njalo efunga ukubana akula muntu ongabasusa endaweni lezi. I-MRP ithi izenzo zebandla leZANU PF zitshengisela ukuba libandla elingcolileyo ngazo zonke indlela. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP ngalolu daba.
Sinanzelela ukuthi ama-draconian laws lawa isikhathi esinengi u-opressa uyawasebenzisa ukuncindezela abantu abaphikisana laye. Yikho uthola ukuthi abantu beZANU PF abazihluphi ngokukiya imhlangano, abazihluphi ngokuthi ba-informe amapholisa bengacabanga lokho bayakwenza ngesikhathi sabo. Kodwa kuyasimangalisa ukuthi bakhala ngokuthi abantu abathengisayo laba abangasuki ezitaladeni njalo bonke kumele bathathe amakhadi eZANU PF bebuye bayerejistela ukuvota la iZANU PF ukuze bakhupha ama-councillors akoBulawayo. Abangakunanzeleliwe lobo labangakuvumiyo yikuthi uhlupho olubhekane lamaZimbabweni onke lukhozwe yiyo iZANU PF government enguhulumende wamasela, enguhulumende wababulali, onguhulumende wabakhohlakahle. Yikho lapho kulodubo khona ngoba yena upresident wabo Emmerson Mnangagwa uthe ekhampeyinela ukuthi avotelwe ngo-2018 wathi uzocreate 2 million jobs eZimbabwe lapha.
Uhulumende ka-President Mnangagwa uthi yena ye imisebenzi useyidalile, imisebenzi iminingi lokhe wathatha umbuso.
Siyamangala ukuthi uBulawayo uyenyanyeka kathesi ngama-vendors futhi kakhulu ama-vendors wonke ngabantu abavela khona lesishoneni lisana zethwala abantu kade bebhoda behlabela ingoma lezi bonke behlabela ingoma zesishona. Okusibangalisayo ukuthi hawu kanti uhulumende lowo nguhulumende onjani ovalisa ama-industry aye ukuthi abantu bonke babe ngama-vendors. Yikho njalo sokulama vendors for Emmerson Mnangagwa okuthiwa ngama vendors for ED. Kodwa konke lokhu yikuganga kweZANU PF njalo amapholisa thina sesicabanga ukuthi vele kumele atshintshe ukuthi kuthiwe Zimbabwe Republic Police kuthiwe iZANU Republic Police ngoba umthetho nxabe u-applya kithi kuhlukile lanxabe u-applya kumalunga eZANU PF.
Usitsho njalo umoya.
Thina abantu bethu bayabolela ejele baphiwa amacala abangayizwanga baharaswe betshaye kodwa abayiZANU PF bayekelwa ngakunjalo bengabanjwa bengaboshwa.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP esixoxela yekoBulawayo. Sibuye sakhuluma lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU PF ukuzwa olwabo uhlangothi ngalolu daba.
Ngiyakuzwa Sibili ukuthi abantu abeZANU PF babetshengisela edolobheni lakoBulawayo lokho, kodwa ukuthi kabatholanga imvumo yabacelanga emapholiseni umbane okukhiphayo khona ukuthi abakucela abacelanga emapholiseni. Amboni ukuthi kuliqiniso lokho, njalo okunye okukhona ukuthi sokela asike sikhangeleni lapho. Kanti vele khona idolobho lakoBulawayo kumele livunyelwe libe lisenza ukuchuku ebantwini abahluphekayo, libathathela ogogo abahluphekayo abasebenzela abakhangela izintandane abasela besemgwaqweni bethathela izinto zabo siya okushinwa siyayenzwa abanye besiyazidlela amapholisa nalamasipala amasela nalana ebezidlela izinto zabantu abahluphekayo. Kambe abantu abahluphekayo shuwa abagcina izintandane abantu abazihluphekelayo kunje nje izikolo zivule abangalaluthi abangalani bayathathela izinto zabo.
Ngubambe umlomo khonapho Gawule, abamabandla aphikisayo bona bakhala ngokuthi lina lenza santando selizenzela lina umthetho wenu eliwufunayo njengebandla, bathi bona nxa bona bengenza njalo lina liyababophisa.
Abantu beZANU PF laba ngabantu abalezwelo abalesihawu ababonayo ukuhlupheka kwabantu ukuthi abantu bafanele bengahlutshwa nxa besestridini. Okokuqala umansipala kabe nguye olungisa indawo eziqondile ezilabantu, hayi kona ukujova abantu base gangeni ngale laba abantu abazafinyelela kuyathenga khona kungoba abantu laba abahluphekayo lapho ukuze ukuthi iZANU-PF iyazenzela imathanda asiko lokusokela ayisiko lokuthi iZANU-PF iyazenzela imathanda iZANU-PF ithi abantu kuqala kanti vele khona nqa sokuyagijinyisa ukuthi abantu bomasipala wona abana bebethatha izinto besiya kudla labantu omazayi labana besiya kudla izinto labo labafazi babo besidla into zabantu abahluphekayo kuze ukuthi abantu iZANU-PF izaguqa izandla kuphela ithule ithi izinto zonke zirayi aya kukho lokho akusoze kuvumakale khonokho sokela.
Udaba olulandelayo luveza ngiyaxolisa lo belilalele umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF njalo owake waba ngusenator esixoxelayo ekobulawayo. Udaba olulandelayo luveza umbono kahulumende wele Melika. Melika lele Turkey selikhombe abantu abane lenhlanganiso ezimbili eziphathisa ele Iraq lele Syria kumbe iqembu labamalwa becatsha be ISIS ngemali. Kukhanya laba bantu bebephatheke uncediseni ekuqatsheni kanye lokuthumezela lokwamukela izimali eziya lezivela kwele Iraq lakwele Syria. Mhlaka 5 kaZibandlela ihofisi yogatsha olubona ngezemali elawula izimpahla zangaphandle kumbe iOffice of Foreign Assets OFAC yaqoka umsunguli wale nhlanganiso umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukani al-Katuni, amadodana akhe umnumzana Mohammed Abd al-Hamid, lomnumzana Umar Abd al-Hamid, kanye lomnumzana Luwei Jassim Hamadi al-Juburi, kulandela isinqumo 13224 esasisipha usekelo lwemali kuqembu lamalwa ecatshala. Ngesikhathi esifanayo iziphathamandla zakwele Turkey zabavimba ukuthatha impahla yabo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan al-Katuni isizalwane sakwele Iraq esihlala kwele Turkey okungekho emthethweni. Okweminyaka embalwa edluleyo ube yinhloko yenhlanganiso ye-Wilayat al-Jazeera kwele Iraq ebona ngezemali zangaphandle. Waphatha isamba salinhlanganiso kwele Turkey njalo wadlulisela lezo mali esekela inhlanganiso ye-ISIS kanye lenkokheli yayo. Umnumzana Abd al-Hamid Salim Brukan al-Katuni, lomnumzana Umar Abd al-Hamid Salim Brukan al-Katuni, zindodana zika Brukan al-Katuni. Banga malunga asekela inhlanganiso ye-ISIS ngezimali. Ngenyanga kaNhlangula ngomnyaka ka-2021, basebenzelana lesikhulu senhlanganiso ye-ISIS ukuthumezela imali edlula amakhulu amahlanu enkulungwane zamadola $500,000. Umnumzana Luwai Jassim Hamadi al-Juburi, umsizi wezemali we embule ISIS owayesebenzisa inkampani yakwele Turkey. Linkampani ethiwa yiSham Express yabunjwa ngumnumzana Brukan al-Katuni ngeyokuthumezela izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq imele iqembu le-ISIS. Njengoba laba bantu baphatheka ekuthumezeleni iqembu le-ISIS lezimali besebenzisa inkampani zabo ezikwele Turkey ezigoqela inkampani yokudla iWadi al-Rafaidan ndawonye leSham Express, zombili lezi nkampani lazo ziqokiwe. IWadi al-Rafaidan yahlelwa ukubana umqondisi wayo nguBrukan al-Katuni. Inkampani yeSham Express yona esetshenziswa kuphela ukuhambisa izimali phakathi kwamazwe eTurkey, Syria le-Iraq isesikhundleni sabagqugquzeli bezezimali ezisekela iqembu le-ISIS esingeqokiweyo ngenxa yokuncedisa iqembu le-ISIS. Isenzo lesi esikamhlaka 5 kaZibandlela siqiniseka kakutsha ukuzimisela kogatsha lwe-Treasury ukwehlisa ikhono leqembu le-ISIS ukusebenza emhlabeni jikelele, kutsho ongaphansi kukanobhala wogatsha lwezemali olubona ngomalwa becatsha lokuhlakanipha kwezezimali umnumzana Brian E. Nelson. Senelise lokhu kugqoka ndawonye lokubamba izimali zalezi nkampani ngenxa yokuxhumana lokusebenzelana labalingani bethu eTurkey ukuhlosa ukumisa imisebenzi yeqembu le-ISIS. Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. ugatsha luka hulumende olubona ngeziphathelane lobulembo lo LCT Postal and Courier Services namhla lusungule uhlelo lokupha izikolo imitshina yama laptops njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela imitshina le esikolo se Queen Elizabeth the Second Primary School eNkosi. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uAnastasia Ndlovu. Ngiyaxolisa sizabuyela kuhlelo luka Anna okakathesi kuhlelo lwe Woza Friday silomculi odabuka eBinga uSihlobo Mkhwananzi odume ngegama ngengoma yakhe ocula elithi uGagisa. Yena ucula umdumo wombhaqanga. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Gagisa ngomunye wabaculi abalutshwana abadabuka emangweni weBinga. Uyinzalo yakhona ngena Mkhwananzi batshele ngembali yakho.
Ngizalelwe eBinga, ngikhulele khona nje neBinga esigabeni kuTaxis eThibila. Ngafunda khona eThibila Primary School khona phana eBinga, kanti secondary iyenzele enhlanzi la secondary. Ihlanzi secondary iselupane mawulanda uthanga lapho mawulanda uJotshola. Kanti secondary kanti ngayiqedisela eLusulu High School. ILusulu High School iseBinga. Mina vele ngumuntu waseBinga sibili. Mathinothi ngikhona le ikoyithi khona.
Uqalise semncane uGagisa wazwa kubona ukuthi sokumele agcinezele umculo wakhe ngo-2020.
Kuyini yakuthanda kanti kubuhlabelela umphakathi ngiqalise nje kubona lo mnyaka ka-2020 kho lapho engiqalisele khona ukuhlabela lasebhekane lomphakathi. Igama lonelithi Gagisa bangiphile bona abantu bengibona lapha ngihlabela yebabathe uGagisa mina bengatsho ukuthi uGagisa kukanti ukuthi Gagisa lokhu kuyisitemo sakomkhwanazi laba nje umculo kimi. Kukanti kwakathesi ngiwayamise umculo wami ngathi yimbaqa kodwa-ke hhayi ngihlabela nje umculo okimi enguzwa nje ngukholisa.
Gagisa ucula endaweni eziningi okuhlangana khona abantu bezilibazisa njalo umculo wakhe bayawukhwabitha. Unedlaladla lakhe elitsha uGagisa
ngikhona i-albhamu ngikhuphile ngomnyaka odlule ngo-2022 lapha ngo-November 8 tracks engizotefari u-Azamisi kanti vele sezitholakala njalo kuma-online stores. Uyatyipa nje ukuthi uGagisa ekhaya liyaphuma i-albhamu likaGagisa. Thank you.
Umculo wakhe ugagisa usutholakala pho abalandeli bakho bengakuthola ngaphi mkhwanandi?
Ngikhona ku social media, Facebook, Twitter, ngikhona unqawusethu ugagisa uyabhala ukuthi ugagisa you start with you. Ungathi gagisa kuphela kuphuma ugagisa abaningi njengoba njilo nje ukuthi isitemo sakwamkhwanandi. So elami igama ugagisa. Atholakala kubo Facebook, Twitter, YouTube yena everywhere nyanye sisesikhona ngiyabona.
Bese uhlelo waza oza Friday. Sinomculi odabuka eBinga uzihlobo mkhonanzi ecula ngegama lakhe elithi ugagisa. Libe le mpela sonke lithukela Thulumba igama lamu Ezra Jesus Band.
Sibonga lapho Ezra Jesus Banda logagisa. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ithi isisungule uhlelo lokuhamba ezikolo ikhankasela ukukhitshwa kwabantwana bezizalwane zakwamanye amazwe asebefunda ngesikhathi kulabe South Africa abangakatholi indawo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg, uMnumzana Siphiwe Shabangu, utshele iStudio 7 ukuthi basungule lolu hlelo ngemva kokubona ukuthi kulabantwana abaningi abakwele South Africa abangakatholi indawo zokufunda ngoba sezithethwe ngabakwamanye amazwe.
Ikhampeni yethu yenza show ukuthi abantwana bomzansi South African kumele bathole iy'kolo. Kungani nge-situation la bahlele ngaphandle abanayipeyisi ey'kolweni while abantwana bama-foreigners baseyikolweni ze-government mainly sitargeta government schools.
Lo mkhankaso ususolwe kakhulu ngabazali nenhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Umzali weZimbabwe obuye njalo abe umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo uNkosazana Victorious Mathutu ngomunye wabangathokozanga ngalo hlelo.
Abazali bakhathazekile bayethukile kakhulu kunzima futhi ukuthi abantwana manje bayesikoleni labazali kunzima kube ukuthi bathumele abantwana esikoleni ngoba akabazi ukuthi labo bantu bedudula bazofika nini ezikoleni zabo abantwana baphinde babadudule babaxoshe esikoleni.
Imizamo yokuthola ukuphawula kogatsha lwezemfundo ukuthi lwenza ceboni lokuthi abantwana abavela kwamanye amazwe labo bangaphazanyiswa emfundweni yabo ibingakaphumeleli. Kodwa kumsekeli kamqondisi walolu gatsha uMnumzana Terence Khala usanda kutshela bezindaba ukuthi ukwenqabela loba wuphi umntwana ukuthi afunde ikwephula umthetho weSouth Africa.
Njengogatsha lwezemfundo semukela wonke umntwana loba ulamaphepha kumbe akalawo.
Kulezinkulungwane zabantwana beZimbabwe abafunda ezikolo zakwele South Africa, iningi labazali balabo bantwana selike lahlaselwa ukudlakela lwezenophobia oluhleli luqhamuka. Kodwa inhlanganiso ye-Operation Dudula ithi uhlelo lwabo lolu aluhlangani lezenophobia. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwe-Life Talk sicubungula udaba lwe-Delimitation Report kanye lokwenzakale emthethwandaba kuliviki. Sengakehlukani sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso ye-ZEC ithi izahlolisisa izikhalazo ezivela kumalunga edale lephalamende lawo we-Senate ngogwalo lwe-Preliminary Delimitation Report. Owayelipholisa owethesa icala lokubulala abantu abathathu Jason Mubibi umiswe phambi komthethandaba namhla. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uGaino Saidi nsithi sasidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.